sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 15 Ncwabakazi 2023 ngo Cape Stube. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa eHarare athi asebophe abantu abangamajumi amane 40 iningi kungamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngemva kokuqhuba umkhankaso ezimoteni we-car rally. Umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Chamisa uthi engavotelwa ukuthi angene embusweni ngeviki ezayo uzathatha amanyathelo ukuthi abakubutho bephile impilo engcono. Ikula eliza kuya ihlola ukhetho kweZimbabwe elenhlanganiso ye-Southern African Development Community Electoral Observation Team lizafika elizweni ngolwesihlanu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapolisa eHarare athi asebophe abantu abangamajumi amane 40 iningi kungamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngemva kokuqhuba umkhankaso ezimoteni we-car rally kulokuthi bayenze umhlangano obukhangelelwe esigabeni seChuru njalo ababotshiweyo basenkambeni ye-Glenview le-Putiriro. Isikhulumeli sebandla le-CCC uNkosazana Fatsai Maere ubekhonona enkundleni ye-Twitter ukuthi amapolisa avimbe i-roadshow yabo loba lanxa imikhankaso efanayo eyezanu PF ivunyelwa. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthi amapolisa angenele ngoba umphakathi ubukhonona ngokuphazamiseka ngenxa yomsindo obusenziwa ngamalunga e-CCC wona asuke eGlenview aya evinkilini le-OK Majiphisa lapho bavimbe imigwaqo ngapha behlabela. Unyanda ukuchasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayenze lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Complaint was raised to the police. Police attended and arrested abantu abangu-40. So that is the charges they are facing. Ukuthi bona they were not supposed to have a car rally, but they were supposed to have a rally in Churu constituency.
Ye abantu abangu-40 bangaphi khathesi?
Abanye base-Glenview police station, abanye base-Budiro police station.
Ye bamiswa nini phambi komthetho nda?
I can't say. We are still conducting investigations. Ichoka debuthi bona abe-CPC bafake i-notification ku-regulating authority besithi bona bafuna ukuba ne-rally e-Churu constituency. Anje bathi bona abazange baye e-Churu constituency. They then had a car rally instead of a rally. Lapho kade kufanele ukuthi abantu babuthane khona bona the car rally base basuka e-Glenview besiya e-Glen Road Majiphisa Road bafika ko-OK Majiphisa bayenza lilane sithi na-block traffic baqalisa ukuhlabela bethanda ama-slogan yethi kade kungafanelanga ukuthi baye khona bona they were supposed to go e-Churu constituency.
Lo Assistant Commissioner Paul Nyati isikhulumeli samapolisa ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Kusenjalo isikhulumeli sebandla le-CCC obulawayo uMnumzana Swithani Chirodza uchazisa ngebhakane le-billboard ebelilo umfanekiso kaChamisa elitshisiweyo emadabukabusa kuleli dolobho ngesikhathi ibandla leli lisithi alikhankasi ngokukhululekileyo.
Ama billboard emise lamalanga fakiwe lapha kobulawayo ngathi uthuthuzane le trade fair ye umgwaqo lo wematoposi le billboard ukuthi izakhamizi nxa zingena edolobheni ye bezikhanane lesithombe sika mnumzane advocate Nelson Chamisa njalo abavile airport ezindaweni zabo Woodville ezindaweni zabo Kingsdale endaweni zabo Orange Grove labo be dlula eduzane lalapho kule billboard kamnumzana uNelson Chamisa lapho okuhlangana khona uCardigan lo Airport Road asebembiza bethi nguRobert Mugabe Avenue. Ye into eyenzakele umbona kungabe kwenzakele madaba kakusa isikhathi zabo 12 midnight ufika ubo 3 AM njalo kusetshenziswa amafutha awenza ukuthi ama billboard lawa abhebhe ngamandla. Abantu laba belungisa bebe lamaphepha goqelwe ama sellotape ade besebenzisa nje ama-torch ukuthi kubhebhe kulumakhe. Lokhu sokulamalanga ama-billboard la sesilamalanga sokulamalanga ama-billboard efakiwe kodwa esikubonayo thina ukuthi into nxa isenzakala ilizwe lonke siyabe sicabangela bona amabutho asebenza nsitha ngoba siyazi thina esikhathi esidlulileyo ukuthi ungafika ukhetho ona amabutho ansebenza nsitha alivamile ukuncedisa iZANU PF.
Selibikele amapholisa nanga lolu daba.
Ukureporta sizathi sesitshelwa zinkokheli ukuthi sithathe nyathelo bani kodwa esikwaziyo lapha kobulawayo ukuthi wona amapholisa abefuna ukuthi ayenze umsebenzi kodwa kusuka kube lelinye ilizwi elivela kubaholi beZANU PF liyabe libatshela ukuthi ungaze ucubungule leyo ndaba basop sichubani ukuthi bona amapholisa akakhululekanga ukuthi ayenze umsebenzi ngendlela efaneleyo ukutshengisa ukuthi abantu abasekeli Citizens Coalition for Change lawo amapholisa kakhululekanga lapha ezweni.
Lo ngumnumzana Swithan Chirota isikhulumele sebandla le-CCC kobulawayo bekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi engavotelwa ukuthi angene embusweni ngeviki ezayo uzathatha amanyathelo okuthi abakobuto bephile impilo engcono kulalokhu abaphila khona lamhlanje. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amazwi kaChamisa lawa uwatsho embuthanweni wokudinga usekelo lokuvotelwa kukhetho emangweni weseke esikolweni seMadamombe eMashonaland East ngosuku lokunanza lokuthakazelela imisebenzi yabakobuto ele Defense Forces Day. UChamisa uthe ibandla lakhe liyaqhakathekisa ilanga lanamhlanje sithi kumele amasotsha aphile impilo engcono.
Ndawa tunoda kuti masotsha edu, mauto edu ave mauto enyika kwete ebato. Varemekedzwe vachishandira nyika kwete kushandira bato.
Sifuna ukuba amasotsha ethu abe ngamabutho elizwe hathi ebandla. Sifuna ukuba basebenzele ilizwe. Siqhakathekisa amasotsha, amapholisa lensoli zikahulumende. Uhulumende wethu asifuni balwisane lamabandla aphikisayo.
UChamisa uthe uselungele ukungena embusweni ngevikezayo esithi indawo zonke asefike kizo abantu bafuna inguquko. Uphinde wasola kakhulu ukwalisa kwabantu ukuya emhlanganweni yakhe. Ekhuluma enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare lapho abehlangane lozulu weZimbabwe ukuthakazelela ilanga le-National Defense Forces Day, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthe uhulumende wakhe uyabanakekela abebutho. Emhlanganweni namhlanje wabasekeli be-CCC iningi labo belikhala ngokuthi baphilela evalweni ngoba bengavunyezwa ukwenza imihlangano. Omunye walabo abasekeli be-CCC ngumnumzana Libert Mugwakwa othi akulula ukukhankasa bekhululekile kulumango.
Vele ma-meeting sometimes yenza free manyama awards, manyama awards asenze free. Yiyo problem. Because umanyama awards kuyangena abafana babona abafana beZANU PF labafika benza umsindo kuma manyama awards afuna ukuthi ngene waya. tinawafana vetribusi vayangena waya everywhere even amakampeni rally awafuna singene kumakampeni rally but kume manyawazi siyangena iproblem kune mawazi ayazinika maproblems isibedele kwathi 5 ine problem.
Omunye njalo umsekeli we-CCC unkosikazi Tendai Chijikamosi uthi bangathaba kwamagama nxa kungaba le nguquko yenkokheli engxenye kungaba le ntuthuko koseke.
Abantwana sometimes bahamba esikoleni bangabhadali. Inkinga ke lana seZimbabwe imali ayisebenzi. Uhambahambe emarayinini uhambe othengisa akuphumi lutho. Abantu baningi bayalamba seZimbabwe sifuna ushamisa ukuthi angene.
Iyaqhubeka imikhankaso elizweni ibandla eliphikisayo ele United Zimbabwe Alliance uza lalo lisenza imihlangano emgwaqweni ama road shows kubulawayo. Ibandla lezanu PF namhlanje belingela mihlangano ngoba basekeli babo bebethe gwaqa enkundleni yeNational Sports Stadium benanza usuku lwabebutho ele Defense Forces Day emkhosini okhokhelwe umongameli Mnangagwa. Lanxa uMnangagwa ehlala ekhuthaza ukuthi abamabandla ezombusazwe akhankasela ukuthola usekelo ukhetho benze njalo ngokuthula. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe kanye lababandla aphikisayo bakhala ngokuthi linkuthazo iphelela emlonyeni kungela amanyathelo aqinileyo athathwa nguhulumende ukuvimba izihlakalo zodlakela loba ukujezisa labo abathuthuzela lokuphatheka kulolu dlakela kwezombusazwe.
Wona thina bakatwa utane museve athina
bakatwa
utane museve tofambana tofambana tofambana.
Ngimele iStudio 7 ngikoseke ngumlondolozi Ndlovu.
Ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uqukele uDr. Strike Mkandla owalwa kumpi yenkululeko ekuviyo leZipra. Yena othi ilanga elinanzwa namhla ele-Defense Forces liqakatheke kakhulu.
Bakhona sinini abadla uluju, bakhona abadlinqoqo zomlomo, abantu abaphiwa ama-benefits ngokuba ngamaqhawe abebandla elibusayo. Asithi nabasho baba ngumbuso ngasinyane, kodwa kulamazifa amaningi angazange azize imfanelo zabo. Abanye babaleka sokusiza kwe-Gugurawundi sokubulawa abantu, bangena eSouth Africa, bangena eMtshwane, bangena iganga lonke, baningi ababalekayo, kodwa kuyinto ngabantu ababikela ibili. Kodwa kulezi nsuku siyabona kugcwayiza sokubuzwa ukuthi abantu be-high commander bezitra bangapi labo baphiwe izimoto nokunye lo baphiwa izinto 43 years ngemva kokukhululeka kwelizwe. Iminyaka eminingi kakhulu abantu sebezibekezise ngamaxhikezalekazi abazalwa ngaleso sikhathi. Nanzelela njalo ukuthi abantu be-high commander sitsho amazitra amaningi ale zinto azenzayo achaya izindawo zezilamafutha abachaya lapho kulamaplezi benza njani amacewa ayekhona ayekhokhela abantu abangamaqhawe. Phezu kwalokho izitra nombono wokuthi ababeyingamazisa izizosekusiza kuthathe izimali zabo ze-business bazifake bakhe ama-business house babekwenzileleyo babathathwa nguhulumende bachiquluza i-properties asithi thina-ke amaplazi kakhulu namahotela lani okwakungokwamazida bathathwa akukabuyise lakhathesi over 40 years late. So asingeka sithi thina kuyafanana, akufanani. Amazitha imfanelo zabo kawazinzana, amazitha anwayo abanye bayizigoga abanye basu bahamba babaleka abazange bazuze kumele bakuthi akukafani. Kodwa njalo bakhona abanye ababesempini abanezikhunde ezikhuluma nje khathesi ungakhangela ku-ami zafuthula amazitra amanye anezija ezinkulu kwalise kanyena abazuzange ukuthi kwakhanye ukuthi kuqhawe kwabo kuyananzelelwa la but ayisiyo nto emangalisayo ukuthi kuze kwabonakala ukuthi umsebenzi bayawazi amazitra ayefundise umsebenzi. Nabanye abantu abangene kohulumeni abanye bayachaze ngokuthi bathi bathenga izabo. Ngiyakwazi abami abangene sebeyizami kodwa bahanjiswa kusebuthinini eyijoinin labo ziyindawo sihanjiswe izapho kuya kusenini but bathi bayananzelela babona ukuthi izaphule nolimi lwabantu abazayizini ngoba iyabophisa isedu ngangali kuchathisa ikhanda uzakhuluma ukuthi bakoba izapho. So khonokho ukuthi abantu abathi abalula ilizwe kumbe abahanjiswe bayathenga bacine bechathwa ukuthi babe ngamazapho lamazitha.
Lo ngumnumzana Strike Mkandla owalwa kumpi yenkululeko ekuviyo leZipra obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7. Ikula eliza kuya hlola ukhetho lweZimbabwe elenhlanganiso yeumanyano wemazwe akuzansi kuzwekazi leAfrika, iSouthern African Development Community Electoral Observation Mission, lizafika elizweni ngolwesihlanu. Sokusele insukwana nje ukuthi luqhutshwe ukhetho, kubika umqondisi Dube.
Umongameli Hakainde Hichilema wakoleZambia kusikhundla sakhe sokukhokhela uhlangothi lweSADC olubona ngezombusazwe ezomvikela lokuthula olweSADC organ on politics, defense and security wethule umbiko lamuhla esithi iqula lokuyananza ukhetho kweZimbabwe eleSADC Electoral Observation Mission takhokhela ngwako waba ngumsekeli kamongameli welizwe uDokotela Nevas Mumba. Iqula leSADC lizabe liseZimbabwe kulandelwa inhloso yenhlanganiso le ukuthi kuqhutshwe ukhetho oluhambelana lezinqumo lezimiso zeSADC kumalunga onke. Amalunga aweSADC Electoral Observation Mission azabe efakwe esigabeni zonke zeZimbabwe ukunanza ukuthi isimo elizweni siyabe sinjani ngosuku lokhetho, ngaphambilini kokhetho kanye langemuva kokhetho. Kodwa abacumula ezombusazo bafana loDokotela Zenzo Moyo bathi vele seliphuzile iqula leli kuyafika eZimbabwe ngoba lingasoke libone konke okwenzakala elizweni ngaphambilini kokhetho.
Leli qembu kumele liqalise mhla ka 17 August, ama elections akhona mhla ka 23, kubanika amalanga amahlani kusiya kwayisithupha ukuthi bakhangele ba observe ama elections ngezindlela balanda ukuya observer i-voting process, not i-election process. Bekumele ukuthi ngabe vele njengamanje sebe seZimbabwe.
Umoyo uthi ukhetho loluluza ngesikhathi leZimbabwe lisiyathatha isikhundla senhlanganiso yobona ukuqhutshwa kokhetho eSADC organ on politics, defense and security. Linguquko izakwenzakala emhlanganweni oweSADC Summit ozakwenzela edolobheni leLuanda kwele Angola ngolwesine, lapho inkokheli egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa eyabe ikhona.
Angiboni mina ukuthi bangathi beqeda ukudayina badla bonke besenza konke abakwenzayo in a few days time bese bebuya bona bethi ama elections aweZimbabwe were not free and fair. Okwenza indaba yangkhona ibuye ibe nzima ukuthi emhlanganweni lo oseAngola iZimbabwe izabe ithatha over i-chairmanship eye organ on politics, defense and security, okuyiyo le i-organ ekhangela izinto ezihambisana lokhetho.
Noma nje amazwe afana leBotswana leZambia akuyakhuza phezu kokhetho lweZimbabwe eminyakeni edluleyo, umnumzana Gideon Musonda okweZambia uthi abakhengelanga ukuthi SADC Electoral Observation Mission ikhiphe umbiko ongahambelani lohulumende weZimbabwe phezu kokuqhutshwa kokhetho.
We are aware that elections in Zimbabwe are always highly sensitive and
sikhathazekile ngokufakwa kukaDokotela Mumba ngoba uthatha uhlangothi. Baningi abeZambia abakade bengathatha lesi sikhundla. Iqula leSADC elinanza ukhetho kumele libe ngelenelisa ukufaka ithemba kubantu beZimbabwe. Lokhu kumele kutshengise luhlobo lwabantu abakhokhela iqula leObserver Mission.
Kodwa okhokhela intsha yeZanu PF kobulawayo umnumzana Addington Mpofu uthi bayamukela ngenjabulo iqula leSADC ukuthi lizibonele mathupha ukuthi kulokuthula kanganani eZimbabwe ngaphambilini kokhetho.
Yini lokhu kusijabulisa kakhulu ngoba bazathola isikhathi, bazathola ithuba lokuthi bezibonele ku ground, they will see on their own how peaceful Zimbabweans are, how peaceful our citizens are, lokuthi abantu wethu njengoba umongameli sechilo u president la ma structures wonke awe ZANU PF ayawuthi ukuthi we want to have a peaceful election. So leli lithuba lokuthi bebuye bezozibonela, lithuba lokuthi bezibonele ku ground ukuthi singabantu abanjani.
Kulokukhathazeka ngezehlakalo zobudlwangudlwangu lodlakela kwezinye indawo zelizwe okuguqela esigodlweni Harare, lapho kwabulawa elinye ilunga elebandla eliphikisayo ele-Citizen Coalition for Change, i-CCC, ngabacatshangelwa ukuthi ngabebandla leZANU PF. Emasingo kuyona le iviki, abasekeli be-CCC baphoselwe intuthu ehitshayo ngamapholisa ngesikhathi amabandla aphikisayo eqhubeka ekhala ngokuthi inkundla yokhetho kayilingani igelezela kubandla elibusayo leZANU PF. Umsekeli kanobhala obona ngendaba ezenzakala kwezwekazi le-Afrika, unkosikazi Molipe ukhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi abone ukuthi ukhetho luqhutshwa ngokukhululekileyo njalo athathe amanyathelo okuvimba izehlakalo zodlakela esezisanda elizweni jikelele. Isiphathamandla sikahulumende weZANU-PF umnumzana George Charamba utshele iphephandaba leHerald ukuthi kulamanye amaqula avela phandle kwelizwe adinga ukuzophehla udlame lokudala isimo sokuxokozela ukuze bagcine besithi ukhetho belungakhululekanga. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7, ngisabron kwele eBotswana.
Abatsha eZimbabwe bathi sebelungiselela ukuvota kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa ngeviki ezayo, kodwa kulabanye babo abathi kabasuze bevote kukhetho lolu. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye bathi selubaphuzele ukhetho ngoba bafuna kube lenguquko elizweni. UTabeth Milanzi ohlala eKwekwe uthi uselungiselele ukuvota.
Mina sengilungiselele ukuvota njalo ngiyawazi ukuthi ngivotela bani. Kodwa engikukhangelelayo ukuthi at least kube lokungezelela kwemisebenzi, i-standard of living ingezelele, lathi izinto zike zibe easy. Not ukuthi siyastruggle living, konke ukudla, accommodation, everything. Mostly okusiaffecta is the economy.
UCarol Moyo okubandla le Movement for Democratic Change laye uthi uzavota lo nyaka.
My advice to ama youth ukuthi nxa sivota sinanzelele ukuthi sivotela abantu esihlala labo ezindaweni esihlala kuzo, like from our constituencies. Sivotela ama MPs ahlala kuma constituencies ethu, ama councillors ahlala kuma wards ethu, abantu esibazi sikwazi ukuthi nganxa sesilenhlupho sibadinga ngapi sibathola ngapi.
UPasho Raphael Sibanda ozancintisa kukhetho ekubandla le Citizens Coalition for Change uthi baningi abatsha abafisa ukuvota lonyaka.
Well, politics azila ukuthi uyisizindi kumbe njani, kuya ngomuntu ofunwa ngabantu. Ngoba ngabe kuya ngokuthi basizindi njani, ngabe iZANU yakwanisa ukuphatha kuhlilizwe. Kodwa ngenxa yokuthi ayisiko okukhanyelwa ngabantu, iZANU yehlulekile kayifunakali. Ngakho ke abantu bafuna ibandlela itsha elikhokelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa.
Kodwa uNyari Pechani uthe abantu abaningi bazavotela iZANU-PF.
Mabe vota akumelanga becabange kabili okathathu. Ubaba Mnangagwa labo MP labo kansela bakhe yibo esibabona ukuthi are the right candidates ukuyenza umsebenzi lona.
Inhlanganiso yebona ngezokhetho e-Election Resource Center yenza uphenyo olujulileyo ngonhlangula lonyaka oluveze ukuba kulabanye abatsha abathi kabasoze bevote kukhetho oluzayo ngoba akulanto ezaguquka bengaze bevotele abantu ababakhethileyo. Omunye wabatsha abangasoze bevote ngukhalistas Moyo.
To be honest, impumela yokhetho lwaseZimbabwe sonke siyayazi khathesi, so even abantu bengakayivota, we may not say it out loud ubana ngubani ozanqoba, kodwa sonke siyakwazi ukuthi obawinayo ngobani. So nxa kunjalo yabe ngichithela nesikhathi sami ngisiyavota, kungcono ngizidingele imali yokuziphilisa ngoba ukhetho lokhu akuncedile kancane.
Bakhona abanjengaye abathi akuncedi lutho ukuvota. Umnumzana Thembelihle Mhlanga, ingcwethi yecubungula ezabatsha, uthi kumele abasakhulayo vote kukhetho oluzayo ngoba kunengi abaza kuthola.
Bona laba abathi abafuna ukuyavota, it's only that abaregistranga, but yibo ekugcineni ababebeloge bekhala wese ukuthi izinto azitshintshi. Kuzatshintsha ubani wena ungatshintshanga? Ukuvota kuqakathekile, ukhetho lwana luqakathekile.
Wengeze esithi abatsha kumele behlolisise okwethulwa ngabancintisayo ukwenzela ukuba bevote kahle.
Akumelanga bakhangelele ukuthi sivotela ibandla liphi, kumele bakhangele i-potential ukuthi umuntu lo sengimfake phakathi laphana kumbe a certain leader at a certain level, xa sengifake laphana izangisiza ngani ku-everyday to life, izaguqula kanjani esigabeni sami, ilizwe lami. Ngoba singaphonga uvota sivotela ama-political parties akusisindawo lokuyani.
Kulabatsha abaningi eZimbabwe okwedlula abanye abantu, lokhu yikho okwenza amabandla ezombusazwe ezame ngamandla ukuba abatsha bevote kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Yes, ke sizwe ke abantu ukuthi bathini kuStudio 7. Lingakhohlwa ukuthi ke lilakho ukuthi lisixhume kuVOA Ndebele kuFacebook page, lingene njalo lakuInstagram lezinye indawo. Alisizwe ke abantu bebengelela abanye.
Kama ngumbuso Sibanda ivela elupano okwamanje balingisebenzela lapha ebuswane haburoni
Abamazi seSouth Africa, linjani balandeli, linjani balandeli, baphila balandeli lapho. Abantu bevote kahle, lapho bevote kahle, nami nami zobe ngikhona esekelweni lokuvota lapho. Yezwalana balandeli, libe lothu sokulendo lokuvota lapho. Abangani bami linjani lapho eKhayelihle, eFreshati, uMfoka Ndlovu njani. Sintiya Duku sisomu njani lapho, umama wami uSifelane Sibanda, uright lapho. Labo malume bami baright lapho. Isandla sami uPhumuzile Moyo, uright isandla sami. Alright, hayi siyabonga balandeli.
Nibizo nguBenefit Sibanda, ngisukela uPane eMsewele. Ngiyabonga kakhulu ukuba sekufini enkulu kakhulu yokubingelela isihlobo nabomalume nabokhulu. Sihlangana nje ngokuthwala nzima kwethu lokhu nje ukucala iganga but kungasekuthanda kwethu. Bengikhulekela ukuthi nje abandlaleleyo nje lami ngingafisa lokhu abakufisayo ngendlela engifisa ngayo ngoba bengingathandi ukuba segangeni, bengithanda ukuba sekhaya. Ngingelela kakhulu enkayi khonale, sibabingele kakhulu esilobela, sibabingelele ejotsholo odube phansi khona ngalesi sidlule, sibabingele kakhulu enyamendlovu ngobuningi ngezihlobo. Ngiyabonga kakhulu.
Laba-ke ngabalaleli be-Studio 7, le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lesizwe siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. U-Live Talk namhlanje uhlelo lwabasakhulayo ole The Connection sixoxa labatsha abaseZimbabwe ukuze sizwe imbono yabo ngokuphathelane lokhetho lokudinga amakhansela amalunga edala lephalamende lomongameli oluzakwenziwa ngeviki ezayo ngolwesithathu mhlaka 23 Ncwabakazi. Singakehlukane zihlobo sike sibone indaba ebesikhokhela namhlanje. Amapolisa eHarare athi asebophe abantu abangamathumi amane 40 iningi kungamalunga ebandla ele-Citizens Coalition for Change ngemva kokuqhuba umkhankaso ezimoteni wekarali. Umkhokheli we-CCC uNelson Jamisa uthi engavotelwa uzaguqula impilo yebutho. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, waluvalelisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.
Ye lingakhohlwa ukuthi sixhuma phela ku-email yethu studio7@voanews.com. Libone njalo ukuthi lilakho sixhuma endaweni esiningi esijeneyo. Lapho-ke sikhuluma-ke kufacebook VOA Zimbabwe, VOA Studio 7, VOA Shona. Kuzobuya njalo ne-Instagram phela lingakhohlwa, sike-Instagram page yethu ukuthi lingangena khonapho-ke libone esikuwethulela uZulu. Kuningi kakhulu esifisa ukuthi silethulele njengeStudio 7 lixhumane lathi lakuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni sitshela ukuthi siliphakulele okumnandi okunye okumangalisayo. Umthembo sithebayo lowo. Siyabonga, zulukandaba.